Soku isika disenda baku VOA Njebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 8 kumpandula 2020 ngontungamili nkomo endabeni zekuseni lamhlanje
umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka kansela we extension
Obe ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo eyisiphathamandla seMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili ngomkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Lokhu kukhweze inani labantu asebedliwe yilomkhuhlane laya kumakhulu amabili aletshumi 210. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi ababili laba ngabakobulawayo. Ababanjelwe umkhuhlane izolo njalo bangamakhulu phose amabili 182 okukhubhule inani lasebetholakale belesifo lesi selokhu saqhamukayo laya kunkulungwane eziyisikhombisa eze lamakhulu phose amathathu 7298 Inani lasebephephile lalo likhwele ngabantu abangamatshumi ayisishiyangalombili lambili 82 laya ku-5455. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bayinkulungwane eyodwa elamakhulu ayisithupha lamatshumi amathathu lantathu 1633. Ngumeli wekuwazana edale leparlamente njalo elilunga leMDC Alliance unkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Umushayi obelilunga leNational Standing Committee yalelibandla ubhubhe izolo ntambama. Umushayi ubikwa eke waqaleka ngeviki edluleyo. Kumbiko eliwethule enkundleni yeTwitter, ibandla leMDC Alliance lithe lidanile kakhulu ngokutshona kwakhe njalo lithe lilahlekelwe liqhawe ebelisebenza nzima. Siqoxe lomeli weSouthern edale leparlamente laye olilunga leMDC Alliance umnumzana Peter Moyo.
Mnumzana sonke sikhathele ngoba kusethusile kakhulu ukuthi kathi kuhamba njani. Umuntu engasebenza laye kakhulu kuma by elections lapha ekuswelakaleni kuka kansela we extension uMasunda basebenza laye kakhulu engumuntu ozimiseleyo umuntu ongelankhani kungenani ukuthi waye national member kodwa wayezehlisa esenzela ukuthi umsebenzi uhambe kahle so yikulahlekelwa okukhulu kakhulu
Lingaba lolwazi yini lokuthi udliwe yini ube gula kuhambe njani?
Okwakhathesi abantu basaphonga ukukhuluma nje besithi kuthiwa khona uwile uthe sewile wase sokukhanya ukuthi ama-doctors bathi kule cancer njalo wasetshona kodwa ke ha kungaba ngumkhuhlane bani ngaze ibe yi-cancer i-cancer enjani leyo iphonga ukuthatha umuntu silibele nje kangaka engazange athengise ukuthi khona uyagula kumbe kunjani hhayi umuntu ozihambelayo nje.
Umshayi ungamchaza uthi ube ngumuntu onjani, ubesebenza njani labantu njengelunga ledale lephalamende njalo belisebenza njani laye kubandla?
Umshayi ngumuntu kade eziyehlisa kakhulu, ngumuntu akade engelandaba lo muntu lalikhuluma, ngumuntu wayelalela ukhuluma lokho okukhulumayo liphendulana kuhle kuhle, engumuntu ohlala ezihlekela nje nxa efaka ama-contributions akhe kuphalamenti, ngumuntu wayekhuluma into elengqondo ngazo umkhangele ezikhulumela. So umuntu owaye right kakhulu ukuthi siyeza ubuhlungu mnumzana ukuthi kanti kuyini sibili sibili umuntu njengomshayi ukuthi khona athathwe ngendlela enje kusize ubuhlungu obukhulu kakhulu.
Umnumzana Peter Moyo ungumeli weSouthaton edale lephalamende njalo ulilunga leMDC Alliance. Sixoxela eseHarare. Iqula likamongameli weleSouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla lilanda ukuze khulumisana labamabandla ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni lokuthi kungalungisiswa njani. Umsakazo we-SABC uvika ukuba amalunga equla leli agoqela iziphathamandla zebandla elibusayo ele-ANC umnumzana Tony Yengeni, umnumzana Ace Mahashule lonkosazana Lindiwe Zulu, yena owaphatheka kunkulumo ezathela uhulumende wenkazato phakathi kweZANU-PF le-MDC ngo-2009. Iqula leli lizakhulumisana leZANU-PF lamabandla aphikisayo kanye lenhlanganiso zikaZulu ngodaba lokwephulwa kwamalungelo okubikwa kusenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa, lezinye inkinga ezigoqela ukubhidlika komnotho ngenjongo yokudinga isisombululo. Kepha uhulumende kamnangagwa uqina ngokuthi akulahlupho eZimbabwe.
Yebo yebo yebo, mthokozo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 connection lapho sixoxa khona ngegciwane le-COVID-19 eselibambe abantu abedlula inkulungwane eziyisikhombisa eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwezikolo zona ezivulwa ngevikezayo mhlaka 14 Mbandula. Mthokozo omuhle ungakhuthwa yilolu hlelo, lilami uMaigobe ngo-8 ntambama.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usechothoze ukubulawa kwesotsha eChivu ngomgqibelo ngabasolwa ababili abadutshulwe ngamapholisa lamasotsha labo bafa ngesonto. Ababili laba babikwa betholakale belemibhobho egoqela emibili ababeyithathele amasotsha lawa ngemva kokuwahlasela. Embikweni awethu leyizolo umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe kasoze avumele ukuhlaselwa kwabezomvikela. Wengeze wathi abenza ubudlwangudlwangu obunje bazajeziswa kabuhlungu. Isocha elafayo ngumnumzana Lawrence Mupanganyama njalo elalimalayo elilokelilaliswe esibhedlela ngumnumzana Peter Shirevo. Amabizo abasolwa wona akakaziwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Vekezela Madumafuzwayo.
Umbiko kamongameli uyasethusa kakhulu. Yebo naye kwenzakele konke lokho okwenzakeleyo kodwa ukuthi umongameli aphume esesethusela abantu kangaka esesenza enika amasotsha amandla okuthi umuntu ongani uyabasondelela ongathi uyathini dubulani libulale. I think kuzanika ipresidence erongo kakhulu emasotsheni ethu sebezaba lamandla ongamelanga babe lawo and bazayehluleka ukuba controller. Akulunganga sibili khona lokho ukuthi ilizwe siliphathe ngendlela nje sikhulula amasotsha ethu ukuthi anytime nje bengacabanga kabadubule and badubulele ukubulala bangadubula ukuthi kumbe kuthwane. So I think umbiko kamongameli mina ngibona ngani kawuhlali kuhle njengoba ilizwe lingani izinto zimanzonzo zinje ukuthi ngawubhulabhulile umlilo wawubamba ngendlela engcono kulale ngoba amazwi afanayo futhi akhulunywe ngu-Opha Mthinguri uminister we-defense. So kunika amasotsha amandla ayesabekayo ukuthi benze izinto ngendlela abacabanga ngayo nje.
Njengomuntu olwela amalungelo oluntu ubone ngani bese bephelelwe yini abakade bebadinga kumbe bekule yinye indlela yokubabopha bengabulawa.
Ngazo zonke indlela ezivumayo bekungaba kuhle kakhulu ukuthi nga whether izigangi lezi zibanjwe ziphila. Nxa sibala abantu laba bebephethe ama AK angu-2 bakade le 30 rounds zenhlamvu belandwa ngamasotsha amaningi lamapholisa amaningi bebezadubula beze befike kusteji sokuthi bazaphelelwa zenhlamvu nxa ukuthi bebesesabile bese bebagombolozela nje bebabambe ngezandla bebathathe bephila baye umedale indaba yabo bayikhulume baphendule sizwisise. Khathesi ungakhala sesisele silegevu yokuthi kungamthwa ama-serial number embhobho ekhithiweyo ebanjwe abantu laba sebedutshiliwe la ma-serial number embhobho okuthiwa yathathwa echivu akusahambelani. So kuzasishiya kusile mbuzo ukuthi pho eminye leyi inga laba abantu laba bazathini njengoba sebefile bebevele bejongeni bekuyini okubenza ukuthi beze be-athakhana la masosha bethatha izikhali lezi. So impendulo zonke lezi kazisekho. Abantu laba kumele bebanjwe ngezandla beyithonisa emthethandaba indaba yabizwakala bevele besuka ngaphi besenzani besithi bayenzani. Amanye ama-critics ayatsho ukuthi indlela abantu laba abalimele ngayo abathawe ngayo kukhomba ukuthi ingxenye basesebebanjiwe asisela qiniso lakho antuyabona konke khona lokhu. So ngaba babambe bephila ngabayenza into zabalula.
Umnumzana Vekezela Madumafuzwayo ucubungula ezombusazwe ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7. Inhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association isikhuthaze uhulumende wakuleli ukuthi akhulumisane loweSouth Africa kuvulwe imingcele ukuze abaphila ngokuthengisa benelise ukuyawoda abakuthengisayo kwele South Africa. Isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni uthi ukuvalwa kwemingcele ngenxa ye-COVID-19 kufake abaphila ngokuthengisa esimeni esivi. Uthi abanye babo sebaze badla le mali yamabhizimusi.
Sithi uhulumende weZimbabwe sokungathawa engavula umngcele sike sabhala incwadi sayihambisa ku-ministry lokugatsha olubonwa ngomnyango wezangaphakathi yabathi Home Affairs ne-Cultural Heritage. Sithi uhulumende weZimbabwe kakhangelisise udaba lokuthi umngcele ivulwe ebonisana ndawonye lohulumende eMzantsi Afrika khonapha ukuthi kube le mzamo yokuthi abantu abathengisayo bathole ithuba lokuthi bayithenga impahla kuvulwe izitolo ezilungisayo. ilungiselwe ukuthi abantu bathenge baphenduke njalo futhi kube phiwe umuntu ngaphetshana ukuthi bechaphe umngcele bayethenga baphenduke futhi kanjalo belandela iqhumo zezibekweyo inhlanganiso ezempila kahle umnyaka umhlabeni onke jikelele iWorld Health Organization kube lokuthi kusetshenziswane phakathi kwabakhangele ngomnyango oza ngaphakathi kuleli laseNingizimu Afrika ukuthi abantu abachaphe umngcele bakhangele ukuthi bayalandela izivumo ezibekwe ukuzibangamedikisa umkhuhlane we-COVID-19 ngoba sibonile abantu bephuma lapha ebulenjini begonjozele ngamasotsha akwele eMzantsi Afrika bekhala ngokuthi ukudla kuyadula elizweni imithi iyadula njalo futhi kwezindawo kayikho kodwa kungcono baqume bangene iganga bayethenga kwele South Africa. Sibonile omama bezikhulumela ngemilomo yabo besithi bona kungcono baqume begula benjalo but ke ingozi ukuthi basebengazifaka engozini zokuthi babanjwe iganyavu bathathele impahla kubalimale kakhulukazi futhi baphinde kwengeze amathuba omkhuhlane lo memetheke ngoba nxa bengena kula muntu abakhangelayo bahlolayo ukuthi balawo babalawo.
Ngesikhathi uhulumende eyekethisa kuziqondiso zokulwisana lokumemetheka kwalomkhuhlane isezwa esithi abantu abazisebenzayo ababhalisa kuye yibo abazavunyelwa ukuthi babuyele emsebenzini bavule amabhizimusi abo. Yebo bakhona yini abangamalunga eno asebevulile?
Ye abanye sebabuyela endaweni zokuthengisela kodwa ke sisazi ukuthi abathengisayo lapha abethengisela khona abanye kwathiwa basuke bayethengisela kwezinye izindawo ezithize ngoba sokuvala abathengisela khona ngokunjalo ke abanye baloke bemelele ukuthi uhulumende wesabelo avule indawo zokuthengisela lezo azithembisileyo sike sizwa kumaviki aphelileyo ukuthi kwavulwa indawo I think ngicabanga ukuthi ezimbili kodwa ke siyakhuthaza ukuthi ngakuyaphanga sabasheshe bavule lezo ndawo abantu basebenze yikho ke okunganiki kunzima nxa sikhuluma nje ekunje.
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni ngohlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association kasenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngesicelo salinhlanganiso. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yeNew Zimbabwe ithi osanda kususwa esikhundleni sikameya weHarare umnumzana Herbert Gomba labanye abahlanu ekade bengamakansila asuswe labo sebekweze amaphepha enkantolo bephikisa ukuxotshiswa kwabo ezikhundleni lezi libandla leMDCT. Ugomba labanye bakhe ngabebandla leMDC Alliance. Inkundla yesayithi yona ithi sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwezakhamizi zeinsiza lenkokheli yakuleyo ndawo phezu kokuvunyelwa kwamaChina ukugebha igolide kumfula uyinsiza lo uMzingwane. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Njani basakazi bestudio 7 lonke khona ngapha ngaseMelika? Hayi, thina siyasaphila sincenga enkosini. Hayi, siyezwa sile kuthiwa izikolo sezivuke zivulwe. Ye, izikolo zona zivuke zivulwe ngoba abantwana bona lapha ekhaya sebesenza into ezingabafanelanga, bayabonakala engqondweni, abanye ngabazithwalayo akusaqondakali sibili. Kodwa ke singazi lapho into esesabayo i-COVID-19 ukuthi bazayithitha njani ezikolo la. Akuzima lonyaka nendlala. Ezifuyo ziyaphela. Sazi besithembele ukuthi uNkulunkulu mangaphangisa linetha izulu la ingxebe kungaphepha okunye kube nganeno sizoyala standards enkosini ngoba yiyo yazi. Hayi, ngibulise ke bonke abangaziyo kuwat 8 ngithi livuka njani liziphathe abantu bakithi ikoroni yabulala singayisi
bingelele. njalo ngiyalivukisa kumsakazi lonke ngithi inkosi mayibelane sincenge nini kuNkulunkulu sizikane la umkhuhlano lalo wecorona ndingelele izihlobo onke labangane abasezindaweni ezithiyeneyo ndingelele ugogo uMandlela osenyathi ndingelele lo Elise ndingelele lo Melane Ncube ohlala kuvillage folder kanye lomntana wakhe uDile
kanjani uMaster Joseph siyabonga inhlelo zenelizenzayo mina umbuzo wami yilo engilawo athi bona i-government yeZimbabwe ama-civil servant yodwa abantu abakhona yini elizweni ngoba khanya yibo abakhangelwayo kuphela.
Hey, kubuhlungu kakhulu ngezivula umbe ngayikhunya kanjalo. Yo mama uthi kumbuza agcwele sephalamende kumbuza agcwele hlangapha babuye ezogcwelisa ebantwini babuye ezogcwelisa ebantwini kati zukane kuqalisa khona kwantu wahamba ethumela isipota sihamba sikhuluma sithi curfew owakhipha amasotsha wonke ezobulala abantu namhlanje zakuyagcwelisa khona ephalamende abegcwelisa ubani bahambe ngezindawo ngezindawo njengokubekwa kwakha amasotsha la ahamba ayabeka nanguye awukhomanda wangukhona omthibi wakhona naye kabuye kabuye yena ezogcwelisa abantu ekhangane nabantu ekokhuluma ukuthi nika nabantu mathambo la agebhayo uyakusamazi umuntu wakho ukuthi kudlala ngabantu lokhu abuye ehambe ngezindawo ngezindawo kambe ezefika nalapho engikhulumela khona kunale kutawile emgodi abantu bagqitshele emgodi bedutshela begqitshelwa phakathi emgodi ebutawuli koscan abe ehambe zonke izindawo zonke lezo kungapheleli ukuthi iphalamente kumbe ngayicolisa yabe icolisani iphalamente ezimpini konoku
injani balaleli Studio 7, Mhlaba wonke eZimbabwe, South Africa, Botswana, Namibia, Zambia, all over the world. Kulento engihlupha kakhulu la. Uyabona umbuso kamnangakho, indlela oyenza khona, ayisikho. Kathesi indaba le eyabelungu, bekufanele ukuthi abelungu mabebuya, babuye bezophiwa umhlaba, benikwe umhlaba mhlawumbe nabantu bendawo zonalezo. Njengathi siyimathebeleni. Kufanele sibele egunya lokuphakathi umhlabathu sibone ukuthi bayasincedisa laphana kungancediswa ngathi ngoba kulamanye amapulazi ozathola ukuthi uzulu ufuna ukuthi amapulazi lawo inkomo zabo zihle lawo imfuyo zithole amadleko so kuba ukuthatha umhlaba nje wabuwabo unika lona lalona lalona ayiphawa ngamandla olawo ungupresident ukumbuza mkuva lawo nto amehlo kumbe istrategy esinye nje abuya laso from nowhere lokho ayisikho thina umhlabathi lona ngowethu ngowabantwana ngowabazali ngowezizukulwane ezizayo so akufananga nje siku-abuse la madoda ngendlela ababusa ngakhona umlanga wagwali khulu yakhe ya is not good futhi kule ndaba esasalela emuva yegugula wonke okufaka ilungiswa especially kithi emaphisa kubokhezi le echelanyemba abantu balimayo babulawa kabuhlungu umbuso lowu but bengakhohlwa la abadala ukuthi sibayakhula and i-generation ngokuza kwayemuva ma izinto zingalungiswa kuzaba luhlupho ngokuya kwesikhathi lo Jenny futhi ongujeni ujeni wakhona lo Jenny uLamzulu lo mlungu lo osebhulawayo lo oxhamandisa indeni engabe uyenza lento yakhe yokufuna ukugebha amangcwabi kame kabayekele ukuhamba phambili ezintweni ezizabahlupha kusasa asokwabo wayevele engaphi uma kuthi ulwela amalungelo abantu wayevele Mordekhayi lokhu ngomtshelanyemba khesi
abalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSaudi Arabia seligwebe abantu abayisishiyangalombili ababikwa babulala intatheli zindaba umnumzana Jamal Khashoggi ngo-2018. Abantu laba bazaphika okweminyaka ephakathi kweyisikhombisa kusiya kwengamachumi amabili. Inkantolo yakwaLepilitane izolo yale ukwamukela isicelo sikaMnumzana Julian Assange esokuthi kudluliselwe phambili ukuhluzwa kwesicelo seMelika, yona ethi kumele aboshwe ahanjiswe kulelo lizwe ukuyabhekana lamacala awetheswayo awukuveza lokuchaya imfihlo kahulumende ngaphandle komthetho. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kuya kusiba kubi ukufuthelana phakathi kwabasekeli bakamongameli Donald Trump labasekeli bomkhankaso weBlack Lives Matter, wona ochothoza ukubulawa mahlayana kwabantu abansundu ngamapholisa amhlophe. Lokhu kwenzakala kakhulu nxa elinye icele lithe laba lombuthano kungaba yimihlangano yokukhankasela uTrump kumbe ukutshengisela kwabeBlack Lives Matter. Ngeviki edluleyo kube lodlakela olubi edolobheni leKenosha eWisconsin kulandela ukudutshulwa konsundu uMnumzana Jacob Blake yena ologela liswe esibhedlela. Ngomgqibelo eTexas lakho kulomsekeli kamongameli Trump onqindanelo weBlack Lives Matter kwacina kungenela amapholisa. Sixoxele sizalwane seZimbabwe ebesikhona kusenzakala lokhu uMnumzana Gary Twala Jackson.
Sibonile abantu bezondile kakhulu bafuthelana. Bekuyindlela abasekeli bakamnumzana uDonald Trump abenza ngayo. Kuhle ukuthi singabantu sivumelane ukuthi singavumelani. Let us agree to disagree. Angisho nxa singaboni ngesolinye kakusho ukuthi sesiyizitha. Ngakho laba abalandela uTrump bebeqondane labanye abathi hayi umnumzana uTrump thina kasivumelani le ndlela ayenza ngayo kumbe indlela acabanga ngayo, kodwa lokho abazange bakuvuma. Babona kungcono ukuthi kugoqa inqindi bese kuchova isibhakela, okuyinto engalunganga njengoba sibonile laphana imfanekiso yompikisha ekade khona. Akuzange kwangijabulisa mina, kutsho ukuthi bafuna ukufithizela abantu to impose their understanding kumbe indlela abafila ngayo kwabanye abantu, okuyinto engalunganga. Ingaphi manje democracy khona lapho?
Lo elalimlwela owayebotshiwe oweBlack Lives Matter wagcina ngani?
Okwenzakalayo ngemva kokubotshwa komnumzane weBlack Lives Matter, sasikhona njengoba lasibona. Akuzange kwasiphatha kahle njalo sakhuluma phambi kwabo, sawabuza lawo amapholisa njengoba labona ukuthi kule ngxabangxoze ekhona, kule ngxabano ekhona lapha abantu bayalwa, wena ufike ubona abantu besilwa, njengomphathi mthetho ubusuthatha umuntu oyedwa ubusumethesa icala lokuthi ngiyoqala umsindo. Sawala lokho sathi bakwenza kanjani ngoba bebengekho, indaba bengalaleli ukuthi kwenze njani, kuqale njani. Ngakho kwaqhubeka sabatshela ukuthi silabo ubufakazi bokuthi lo mnumzana akasuye oqala ukujika inqindi noma sebembophile, kodwa ngemva kwesikhatshana baya bamkhulula lwana umnumzana emlandeli kaTrump. Sabona sebembiza sekhuluma ngoba sathi ukuthi kabize nxa kubotshwa lo laye kaboshe, kodwa bambiza akazange afakwe izankosi. Sabona bembizela eceleni bakhuluma laye ngokuhlonipha, inhlonipho engazange yanikezwa lo omunye abamfaka izankosi. Kodwa hayi, sajabula simbona sekhululwa ngoba sasikhathazekile ngendlela aphathwa ngayo, kodwa hayi, wakhululwa.
UMnumzana Gary Twala Jackson yisizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Ukuziphetha ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Obe ngumeli wekuwatsa na etale le parlamente njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance uNkosikazi Miriam Mushayi Kaseko. Kubhubhe njalo ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 kuleli izolo kwathi abangamakhulu phose amabili 182 babanjwa lumkhuhlane. Iqula likamongameli wakwele South Africa likhangelelwe ukufika eZimbabwe namuhla ukuze khulumisana lamabandla ezombusazwe lenhlanganiso ezizimeleyo ngokuhluphayo elizweni. Kwanele Mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Olivalelisayo unguNtungameli Nkomo.